Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 5 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili
ikakhulu izinto ezinjengenyama izinto ezinjengabo magwili izinto leziyana njengabo flour abantu abazidinga kakhulu nqa besekhefini lekhisimusi
inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu isiqalile ukukhwela mahlayana phambilini kwekhisimusi
Siba kukhuthaza ukubana abantu abatsha besuke kuma drugs noma izinto zingahambi kuhle elizweni siyabe sibazamela imizamo leyi njengawo bokhansila babo esigabeni
uzolo uphatheke kabi ngokwanda kwabasakhulayo abagula umkhuhlane wengqondo ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa Kwezemidlalo iMorocco ilolodwa iqembu laseAfrika eselisele kumidlalo yeWorld Cup ngemva kokutshaywa kweSenegal nge-3-0 iEngland izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi intengo yezinto isiqalile ukukhwela mahlayana ezitolo phambilini kwekhefu lekhisimusi. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi uZulu weZimbabwe uza kuba lekhefu elinzima okumangalisayo. EHarare ikakhulu i-2 liters yamafutha okuphekisa we-cooking oil ibika ikhwele isuka ku-$2.75 yaya ku-$2.90 kwathi i-2 liters yamazowe layo yakhwela isuka ku-$2.70 yaya ku-$3. Sixoxele siphathamandla seNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube
yebo izinto sezicalile ukukhwela kusiya ekhefini lekhisimusi ikakhulu izinto ezinjengenyama izinto ezinjengabo magwili izinto leziyana njengabo flour abantu abazidinga kakhulu nqa besekhefini lekhisimusi kuyinto esiyajwayeleka kakhulu elizweni ukuthi nxa siya kukhisimusi unqa uqathanisa lamanye amazwe lapho kuba lamaseli kwehliswe izinto ngakomakhelwane khona lapho kububutswana kube South Africa lesi sikhathi ngesamaseli izinto ziyehla zibe lulu ukuthenga kodwa kithi nxa sisekhefini ziyaqansa izinto ziye phezulu abantu ngokunjalo soze babe le Christmas enhle ngokuba nxa zingamemetheka izinto ngalindlela zisiya phezulu kutsho khona ukuthi balutshwana bazazithenga ngakho ke asoze ikhisimusi benhle lakancane
kusiyafika ikhefu lekhisimusi Ncube kubo 25 impalakazi khonapho libona umumo uminjani kundaba zentengo
kusiyafika ikhisimusi isicabangela ukuthi izinto zizabe sezikhwele kakhulu kulalokho ezikho khona ngokuba sekwaba injwayelo vele ukuthi nxa kufika lesi sikhathi izinto ziqanse ziya phezulu zicine ziseneliswa ngabalutshwane kakhulu ngokuba abaningi vele kabasebenzi abasebenza basolo bathola imali encane bazuza imali encane emisebenzini yabo abanye abasebenzayo njalo kufana lokuthi kabasebenzi nxa ukuqathanisa imali abayizuzayo le mali abafanele bayisebenzise ukuthenga izinto ngakho ke sinanzelela ukuthi nxa uqathanisa nendlela vele sesikubona ngayo uyakubona ukuthi izinto eziningi siyafika ikhisimusi ziyabe zingasathengeki ebantwini abaningi okuza kwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu kanti ke singakhohlwa njalo ukuthi ngaphandle kweChristmas yona le izinto nxa ziqalisa kanje zithatha imali yeschool fees zithatha imali ya next year dingeka ukuthi abantwana babuyele ezikolo bayifunda ngendlela efaneleyo
ezinye indleko ezifana lama school fees libona zikhuphuka lazo yini sezivulwa khona apho isikolo libona zikhuphula ama fees
Izikolo ngokuningi zizaya phezulu kusiya ngokuthi uhulumende uyakuvuma yini kakhulu lezo ezincediswa nguye ezakhe ngokuba zidinga ukuthi kube nguye ovumayo kumbe owalayo ukuthi ischool fees siqanse siya phezulu. Kodwa ukuqansa sizaqansa ukuthi sizaqansa ngokungakanani yikho esingakabi kwazi. Kodwa ke kulokho esikubonayo ikakhulu nxa uqathanisa leminyaka edlulileyo. Siyakubona ukuthi ischool fees sizakhwela vele kakhulu ikakhulu kuma private school kanti ke lazo izikolo zikahulumende zizakhweza kodwa kasikwazi ukuthi zizakhweza ngamalini njengoba sibona kuso sonke isikhathi kusiba lenguquko zona lezi ezenza umnotho ube nzima ama boarding school azakhweza lalapha lalaphana sikhangelele ukuthi kukhwele njengenjwayelo vele ikhuba lizatshona empilweni yabantu ibe nzima kakhulu ngoba kakukho kusala emuva konke kuhlala kukhwela kusiya phezulu.
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Uzulu weZimbabwe useveze ukukhathazeka ngokwanda kwabasakhulayo abahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa. Iphephandaba leNews Day libike ngempelasonto ukuba iziphathamandla zesibhedlela seyingutsheni kobulawayo zithi liyalikhuphuka inani labatsha ababulawa yilo mkhuhlane abadinga ukwelatshwa kulesi sibhedlela. Udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa solubhahile kakhulu eZimbabwe lapho abasakhulayo abenza khona amagigi ngudlu banathe njalo bebhema okudakayo okugoqela icocaine. Umkhuba lo ugcina ugxila kwabanye umuntu aphenduke abe yisigqili sezidakamiswa. Ziningi inhlelo eziqhutshwa zinhlanganiso ezizimeleyo kanye lohulumende ngenjongo yokuqeda lolu dubo. Ngempela sonto, ukansila ka Ward 26 emganwini kwabulawayo, umnumzana Mpumelelo Moyo, uqoqe umdlalo wenguqu ngenjongo yokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lezidakamizwa njalo babhalisele ukuvota ngobunengi. Sixoxela ewachasisa.
Siba kuthaza ukubana abantu abatsha besuke kuma drugs noma izinto zingahambi kuhle elizweni. Siyabe sibazamela imizamo leyi njengawo bo councilor babo esigabeni, o councilor abe CCC, o councilor abalo abalenhliziyo zokuthungamela abantu abazwele usiza abantu ezigabeni. Sibakhayela ukuthi singathi nge Saturday umgqibelo batshone bedlala ibhora kulama teams ayi 10 almost about 200 youths ade bedlala ibhora leli singathi azange bebe involved uma drugs singathi they were rehabilitated ngelanga loneli. Sikhangele ukuthi going forward sicontinue sibasupporta ukuze bephume zamtshose kuma drugs lawa izidakamizwa esezibaqedile kulama wards engutsheni khathesi agcweleyo abantu behamba besiya khona ngale engutsheni sebe singathi sebe le mental sickness or illness ngendaba zama-drugs zonezi. I-tournament leyi adiqhuquzela izinto zonezi esengizibalisile.
Bakhona yini abasebenzisa izidakamizwa abaziwayo ongathi bebekhona kumbe belihlanganisa nje abasakhulayo libaxwayisa kungelane lokuthi bayadakwa kumbe kabadakwa?
I-tournament le yadihlanganise bonke abasebenzisa ama-drugs labangasebenzisiyo. Laba abasebenzisayo besibabonisa ubungozi bama-drugs laba abasebenzisayo. Sibakhuthaza ukubana bechiyane layo ama-drugs lawa. Sibatholele ama-opportunities ku-sport. Sibatholele ama-opportunities abangathotshona bezilibazisa ngawo besuke kuma-drugs la ingozi. Njalo laba abangakaqalisi ukuwasebenzisa besibaxwayisa ukuthi bathethe iqhinga kumbe esingathi i-decision eqondileyo kubana behlukane lama-drugs sibakhuthaza kubana bengabi-tempted ukungena kuwo noma ama-opportunities sibone ukuthi elizweni awakho abantwana sebetshona bebone ngani bazilibazisa kuma-drugs acine balimaza besibakhuthaza kakhulu ukuthi took a bold step, a good decision kubana betshiyane lama-drugs bengangeni kuwo sibabonise ukubana lapho abafisa khona ukuncediswa ababuye njengokhansela wabo kuwa-26 emganweni kobulawayo bebuye ngibadingele ama-opportunities okuthi betshone bezilibazise ngawo ngoba abantwana the hard working bengikhuluma labanye abathi khansela thina sagraduata ngama-degree lawa lalawa atshiyeneyo ayisikho ukuthi ngabantu esingathi ngama-youth angafundanga kodwa ngamantu abesigaba ama-youth afundileyo kodwa aswela ama-opportunities ekugcineni acina sebone ngani ama-drugs wona lawa yiwo abangaphila ngawo yangabaphilisa yiwo abangangababalibazisa ukubana bekhohlwe ngobuhlungu ukuhlukuluzeka ngezanu PF elizweni beswela ama-opportunities bekhule beze bebe abantu abadala bengakwazi e-industry bengakwazi e-factory bengazake beqhatshwe kodwa bona bethwele ama-qualifications.
Umnumzana Mpumelelo Moyo ngukansila ka ward 26 emganwini kobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ibika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukusilela kwamagesi eZimbabwe kulakho ukubangela ukuthi uhulumende acitshele zonke izindlu zabantu amagesi. Umnangagwa ubikwa esithi uhulumende ugijimisa uhlelo lokuthapha amagesi elangeni ngesola. Ikroniko yona ithi umphathi ntambo obona ngokwenzakala kobulawayo unkosikazi Judith Ncube usexwayise ukuba kungumlando womuntu wonke eZimbabwe ukulwisana lodlakela oluqondiswe kwabesifazana. Wethule amazwi la ekunanzeni umkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Soku isikhathi sembiko yenu.
Njani ninjani Studio 7? Hayi thina siphilile ngapha siyezwa yazizana yehlulo kwayo ngoba litsho langaliphilanga bakazi bavume ukuthi abantu babo batshaya abantu. Kambe khona lanxa ngaba ngubaba usasa abantu bakho kuye kuthiwe batshaye abantu wale usasa kuthiwe batshaye abantu wale. Uyabe usithi ngubaba seloqondileyo kokuthi uzama ukuthi ukhuze kube nokuthula. Hhayi lokhu uvele ngumnangagwa vele hayi mnangagwa ngoba sesale ukuthi waphathe kakugugula njengokwabo vele kokwenza izinto besala.
Balubonani basakazi bakwa-Studio 7 embathanda basilethela iindaba ezimnandi eziqiniso. Siyabonga, sibonga kakhulu. Mina nje ngihlala nginesikhalazo njengomnangagwa. Uyabona into eyenziwa umnangagwa abantu ayikho right. Ethatha imali enikeza abantu amatitsha asokola akafuni ukubanikeza imali enikeza abantu nje. Uyakhotha ukuthi la singenza isikhiwo esikhuluma isikhafula made eliphephephephe ekhuluma isikhiwo esingazwakaliyo izeteacher. Uteacher nguye wameza wakhuluma leso sikhiwo. Ezibhedlela kula mithi ibhedlela zifile ziyathukwa emazweni lapha ngezibhedlela. Hayi mnangagwa mani wasebenzisa ubuchopho mdala mani. Hayi zano nje yakusebenzisa ubuchopho umgwagwa kufile kodwa amabhodi asithathela imali zinqubunqubu zezimali siyenzani kathi imali leso. Hayi ngicala ke lifunde yami la ke lifunde ike lifunde la uba umnangagwa lakayizwe asobaba vele kimi lo mdala lo mnangagwa lakayizwe. Ya nambeya khonale ungaziwa khona umuntu futhi angizifihli mbeya khonale.
Linjani Studio 7 linjani banjani abanye salibingelela lonke uChris Gande kumkhangameli wonkosisi abakhuluma lapha ku-Studio 7. Siyajabula ukuthi lisinikeze singakwaziyo izindaba ezinhle Hayi izano kayekela ubutsotsi ukuhamba iphila abantu. Bazenza abantu ababright nxa bekhuluma kodwa bona bekwazi ukuthi nxa behlezi imeeting yabo babashaya abantu. Bahlala imeeting zabo bethuma abantu ukuthi lina mayunzi sizanika imali yezikadi libe selingithi bashaya laba be-triple C ngababona bekhampela. Into yayisenziwa futhi umgaba esaphila esahamba. Babehlangana emahholu, bengena emahholu bekwenza lokho. Bethatha ama-ovethi baqhubele izibhamu, behamba ama-ovethi bethi lizwe leli labuya ngegazi. Akula muntu ongakwaziyo ukuthi izanu vele ihlala ikhuluma ukuthi ngeRopa ngegazi. Yinto esilandelwa nguye upresident Mnangagwa labalandeli bakhe. Yona leya into yayisenziwa umgabe bengawina futhi bazabe besenza njalo behlukumeza abantu ngezikhathi zokubuya kwamavoti. Kungaphela amavoti abasela lapha ababuya khona sebesiyazihlalela ngoba sebekwazi ukuthi bawine ngokutsha abantu. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi we-Studio 7, ngiyalibongelela labalaleli, ngithi congratulations kwabavotile ama-triple C. Hayi siyabonga kakhulu elikwenzileyo, besingatsho especially njengebhinga indlela abantu ade bekhala ngakhona kuma-group into ade senziwa abantu bezanu PF. Hayi kuNkulunkulu khona, sikhulekeleni ukuthi lolu hlelo olufuna ukwenziwa i-AU kuzovotisa eZimbabwe luphumelele, usathane angavimbi ngoba hayi izanu PF yenza intando yayo shemo. Khathesi kunje bakhonte bakhuba kampenile besithi kuyavotwa ngelast minute ikhoti yabe simisa sokuthiwa ye kunje kunje ikhuluma ama-reasons afile esingawaziyo. Okungangokuthi ikhoti itshelwe izanu nje wavele izanu yenza intandi yayo emakhoti ukuthi nabamise nini kwenzela ukuthi thina lezi ekilasi ilungise sifuna uthatha wonke amawadi ayi-5 ebhinga. Hayi kabayenze kodwa sohlangana kukhetho lwa-next year oluyabe lu-free. Next year ubuhle bangikhona luzabe lu-free ukhetho ngoba vele asisoze sivume. Akathethi kuma-by-elections kabayenza intandi ndiyabo lezeki ikho libona izeki yala le voters row iyakwazi ukuthi vele kulwesitoti abafuna ukusenza. Hayi ebhinga basebenzisa le court, uNkulunkulu khona lingalahli imbeleko bantu webhinga. Silitshayela amahlombe lonke elivotileyo lalaba abasegangeni lalaba abalimeleyo. Hayi konke sikunikele kuNkulunkulu, kunjalo vele empini kodwa sizonqoba.
Ndivuka njani Studio 7, ndivuka thabasazi bethu. Hayi siyabonga kakhulu, sifisela inhlanhla lokuhle ukuthi uNkulunkulu ngaye sigcinela lina kakhulu elisifalele zindaba zethu. Ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi bengalibali ukuyabhalisa ukuvota, please. Abantu abayevota, abantu abayevota sidinga ilungelo lethu lenqubekela phambili lokuthi sithole impilo ekahle ngemisebenzi yethu. Abantu abayebhalise ukuvota sibili, sikhuthazananeni sisebhalise ukuvota sivungisele sikufisa. Singahlali ngezandla abantu bakithi, please. Sabe sisebhalise ukuvota ukuze into zonke zisihambela, singahlali singabakhalayo njalo nje isikhathi zonke. Sambeni isikhathi ngesethu kakhesi, ngesethu ukuthi sikufunayo sikukwanise. Asizameni ngendlela zonke sibantu benkosi siyebhalise ukuvota. Mayuthi badala konke sikumandleni ngezinyawo, engabe lokuvila engakuthi lokho elikubonela kubona emuva lekhazekubeseezabe lokho kusenzakala kufanana soze kufanana. Sambeni sebhalise ukuvota. Isikhathi sokutshintsha manje kathesi, so isikhathi sokuthi sitshintshe senze sikukwanisayo. Ngiyabonga kakhulu, khuma ngosifanda kwalezisana.
Salibonani kuStudio 7, salibonani. Siyacela please Dube kuSibanda like nisebenzele iphathi. Hayi, ningabi lokhu nikhuluma ngomlomo ngani uyasebenza. Awubheke ebhinga manje sidlule ubindu la. Kanti umsebenzi wenu yini wena? Hayi, hayi, niyakhankaza sike lapho likhohla abantu lihambe lithule lithizwi. Hayi, liyasidlisa manje Dube kuSibanda. Hayi, ake lizame ukuba ngabantu. Hayi, 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 siyasola singabalandeli. No. Lingakhangazi lichiye abantu benjalo lingabayenzeli izinto abazifunayo. Hayi, iphinga isiyathathwa izana. Hayi, Dube kuSibanda, hayi, hayi. Okwenu kukhuluma ngomlomo kuphela, angaliza izinto enkulu. Manje sidliwe manje. Futhi lama election adlala siyadliwa phela. No, asithandi lento lezi yabalandeli. Hayi.
La
Nabo ve kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. IReuters ibika ukuba umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ikusasa lakhe esesikhundleni lesi selisezandleni zogatsha lwe-National Executive yebandla lakhe elibusayo ele-ANC. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi kumele achiye umsebenzi ngemva kwempumela yophenyo olukhomba ukuba engaba wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshontshwa kwemali engena ku-$4 million eplazini lakhe lephalaphala. I-AP ithi izulu lesikhukhula libulale abantu abayisishiyagalolunye kwele South Africa eJohannesburg ngempelasonto. Abantu laba babikwa bengamalunga esonto engaqanjwanga ekade bebhabhathisana emfuleni uJuskei River. I-AFP ithi izigilamkhuba ebezihlome ngemibhobho zingene kwenye indlu yokukhonzela ngondlakela kwele Nigeria ngesonto zathumba amakholwa esimoslem angama-219. I-Voice of America yona ibika ukuba unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi umfutho wezijeziso zenotho ezetheswe eleRussia ngamazwe angentshonalanga uyaqhela mihla lamalanga khona athi sokubangele ukuthi eleRussia lehluleke ukuthenga izikhali zokusebenzisa ekuhlaseleni eleUkraine. Ekhuluma emsakazweni we-CNN izolo uBlinken uthe ngenxa yezijeziso lezi iRussia ayisenelisi ukuthenga konke ekufunayo okokulungisa izikhali. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Kwezemidlalo, iMorocco ilolodwa iqembu lasezwekazi leAfrika eselisele kumidlalo yeFIFA World Cup ngemva kokubhaxabulwa kweSenegal iEngland nge-3-0 izolo. Ukunqoba kweNgilandi kutsho ukuthi singenile kusigaba sama-quarter finals lapho ezanqekilana khona lentshantshu eziphethe inkezo yeWorld Cup. IFrance kumdlalo okhona mhlaka-10 ngomgqibelo. Amanye amaqembu asengene kuma-quarter finals yiNetherlands leArgentina, wona azanqikilana ngolwesihlanu mhlaka-9. Namuhla yaqhubeka imidlalo yokudinga amanye amaqembu azangena kuma-quarter finals. ELeCroatia lizabhuqana leJapan, kuthi iBrazil yona inqikilane leSouth Korea. Kusasa iPortugal izadlala leSwitzerland kuthi iSpain yona idibane leMorocco. okuyilo lodwa ilizwe leAfrika eselithwele amathemba abantu bakulelizwekazi. Sixoxele intatheli yezemidlalo uJafet Ngwele Dube saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokunqotshwa kweSenegal izolo.
Hayi Senegal bengiyithembile laphana mesithi zayenza ngcono kodwa hayi kwenya uyalile. ISenegal yenze lokho ababiza ngesikhiwa bathi schoolboy blunders. Ngakhangela nje igoli yokuqala ngazo uMendy ugoalkeeper ukuthi bekutheni laphana. Ekuqaliseni abantu bahle basola nje lami ngihle ngasola ukuthi hayi uMendy indlela abamba ngayo le ngalayisiyo. Sabona igoli yokuqala yona leyana bekumele azama ukungcono. I think yona le ihle yabulala i-confidence. So kuthe kube igoli yesi-2 yona le just before half time nje few seconds before half time yahle yababulala i-confidence kuSenegal. Mina besengikhangele ukuthi hayi Senegal ngihamba ku-half time kuyi-1-0 uyakhona ukukwanisa ukuye ukuthi ucoach hayi azama at kodwa kukhanya kwehlulile nosaka wabuye wazitshayelela elesithathu. Siyabatshayela ihlombe nje loba bedliwe badlalile. Khathesi sikhangelela iMorocco ukuthi singaqhubeka la.
Iyadlala kusasa iMorocco leSpain. Ubona izala nkomoni lapho?
Hayi iMorocco leSpain hayi mbona iSpain eza ngoba lapho. iSpain loba iqine number 2 egroupini yayo. I think iMorocco lapho hayi ayingeke ibe le challenge kakhulu kodwa iMorocco ijengisele nje ukuthi layo iyabuya kodwa ngase sikhangele nje iSpain ama stage lawo sesiku kuyaziwa ukuthi igame le ungadliwa usudliwa ungawina suwini and iyathi ibuya kugame le yambona ukuthi ngabuya nje ixegisiye yabo iwophile layo ithe qine ithe saka and vele abasoze banika iMorocco ichance. Ngibona iSpain kuyiyo ewinayo.
IBrazil kulabo abayisekelayo bathi hayi ikhanya izathatha inkezo mpela yiyo ezayiphakamisa iWorld Cup. Kodwa sibone inqotshwa iCameroon ngolwesihlanu nge-1-0. Njalo kusasa izanqikilana leSouth Korea. Ubona iphumelela yini kulo mdlalo? Sicine sibona ihamba mpela isiyangena la ku final iphakamise inkezo.
Lo bayinqotshwe iCameroon iBrazil ngiyibona ihambela phambili. Kuma group stages lapha nayo uthi game yayinye yabengasela effect nje kuma standings iBrazil ebisikwazi ukuthi siqhubekele phambili ku second round. Kodwa ngiyazi ukuthi befuna ukuthi icine wena amagame onke kodwa iCameroon lapha nayo yala. Hayi angiboni ihlulwa yilutho. IBrazil ngiyibona ifika kufinali loba ingasoze ithatha inkezo kodwa hayi ufinali lapho hayi ngiyasho ukuthi iyafika sibe. Hayi IBrazil ngani ngamanye amathimu aqinileyo khona layo kubo France khonapho. Yadliwa iCameroon kodwa hayi ngombono wami ngendlela edlala ngayo lama players akhona laphana hayi. I think IBrazil ufinali iyafika. Lowi pamis inkezo ngakhona uyiphakamisa.
Jafet Ngwele Dube yintatheli zindaba yezemidlalo uthi hayi ingafika kufinal iBrazil iphakamise njalo inkezo. Khona zake sibone bathi ibhola liround sizabona ukubana iyozala nkomoni ke lapho ngoba iFrance ila isingathi ngama defending champions I saw ze ivume nje ihluthunelwa inkezo mahlayana nje. Imidlalo yalamhlanje njalo sivala nje uhlelo imi kanje. IJapan izanqikilana le Croatia ngesikhathi sika 10 o'clock a.m. ngesikhathi sakhona apha eMelika Eastern Time. Kuthi iBrazil yona izanqikilana leSouth Korea ngo 2 o'clock ntambama emini rather ngesikhathi seMelika njalo kuyabe sokuntambama ke lapho eZimbabwe. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 olivalelisayo. Muntunga milinkomo, lichone kuhle.